VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhla ka 16 uNhlolanja 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umnumzana Energy Muthoti umsekeli obona ngokwethula kwembiko uhulumende weZimbabwe ukuthi umoyi uMorgan Tsvangirai wayeumthengisi.
Akula nto eyathengiswa nguTsvangirai, akula nto eyathengiswa yiphathi kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa abasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus.
Kodwa ibandla leZANU-PF lithi engabe ekhuluma into senhlizweni yakhe.
Engakutsho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angitsho. Kodwa sina ngokwazi lesizwe ukuthi ibandla leZANU-PF ibandla elihlonipha wonke umuntu.
Bayalamba okumangalisayo abantu abaningi koBulawayo.
Akula nto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa imali yakhona kayisathengi. Akula nto ebuhlungu njengokuswela into engenesini ukuthi udle.
Lingakhuthwa ngezamasiko ezabatsha kanye lokuphathelane lokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umnumzana Energy Mudodi umsekelo womphathi ntambo wezokwethulwa kwemimpiko kuhulumende uthi umoyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi. Umudodi wethule lokhu ebulenjini bokuxhumana obeTwitter lapho athe uTsvangirai wayefuna ukubisela emuva inhlelo ezaphawulwa ngabalwa impi yenkululeko. Uphinde wathi uTsvangirai wakhalela ukuba amazwe entshonalanga ethese izijezo zenoto abalandeli bebandla leZANU-PF. Uthi uTsvangirai wayithanda abamhlophe okwedlula abantu abansundu ngenxa yezenzo zakhe. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixhume umnumzana Prince Dubeko Sibanda omele iBinga North edalele iParliamente.
Umthodi, abantu abanjengami silenhlanhla ukuthi ngumuntu esimaziyo, simazele eduze, ngumuntu esihlangana laye esikhathi esiningathi ePhalamende kodwa kodwa kanye nakwezinye indawo. Ngumuntu vele ongani kakwananga engqondweni yakhe. So ngamuzwe ekhuluma kanjalo kutho ukuthi sabe sesifikile isikhathi sona lesiyane sokuthi athole amaphilisi akhe okungakwani ingqondo. Ngoba into eyaziwa ngumZimbabweni wonke ukuthi akula nto eyathengiswa nguTsvangirai. Akula nto eyathengiswa yiphathi kaTsvangirai. Abathengisayo ngomnangagwa abasebethengisa ilizwe ngamabhasi angu-300 eBelarus. Abathengisayo yiZANU-PF asebethengisela amamayini wonke kuChina. UMorgan Tsvangirai kazange ethengise lutho. UMorgan Tsvangirai ngumuntu owakha idemokhrasi ngaphakathina kwaleli lizwe. Ilizwe leli lizamkhumbula kuze kube nini lanini, ngoba akekho umuntu ayenza ukuthi kube lo mbuso wabaningi, kumbe at least ukuphikisa kuzwakala ukuthi lakho kuyavunyelwa ngaphakathina kwaleli lizwe ngaphandle kukaMorgan Tsvangirai. Uyihiro.
Ye, siyabona njalo uthi uTsvangirai wayefuna ukuthi abisele emuva lokho kwakuhlelwe ngabalwa impi yenkululeko. Kambe kunjalo?
Hayi, kuthi nje umthodi ungani kakwazi nokuthi abalwi benkululeko balwelani. Into abayilwelayo babelwela ukuthi khona kungabi ngumbuso womuntu munye, kumbe ngumbuso wabancindezela. Babelwela inkululeko. Inkululeko ke yiyo kanye uTsvangirai aqhubekela phambili ngayo. Naye sesithi kasikhululeke, ukukhululeka kwethu kube ukukhululeka impela, okutsho ukuthi khona kungabi le party eyodwa. Hayi, lokho esiyabe sikukhulumile akuphikiswa ngomunye umuntu. UTsvangirai is a war veteran in terms of i-democracy war yethu esingeneyo njengelizwe leZimbabwe. So lokho okukhulunywa ngumthodi, hayi, ukukhuluma nje njengoba ngishilo isigulane ekumele ukuthi ngabe siyahamba siyethatha amaphilisi atsho isikhathi esisekhona.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda umele iBinga North edalele eParliamente. Sixoxe laye eseBinga. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo webandla leZANU-PF.
Engakutsho ukuthi yabona ekukhulumeni omunye lomunye uyakhuluma okungabe kuye, angitsho. kodwa sina ngokwazi ukuthi ukuthi ibandla lezamthezu ibandla elihlonipha wonke umuntu njalo singananzelela inkulumo zabo zikhona ngabe kuzikhuluma nje kukhona ukuthi umuntu uyakhuluma emelele ibandla ukuthi umuntu wesikhathi uyakhuluma owungumbono wakhe umuntu angekakufikisi.
Ye, siyabona njalo lokuthi ubeke wathi khwekangazane uthwangirayi wayethanda abamhlophe ukwedlula abantu abamnyama kungabe kume njani kulokho?
Njengoba ngijike ukuthi ezinye inkulumo ngisho ezisuka kwesikhathi zingahambelani lokubona komuntu okunjengokuthi uma sidlala ibhora kukhona ukuthi sadlala ibhora lingirechana lapha nalaphana le nkulumeni kungaba njalo kwesinye isikhathi kodwa into ebakhona esidala ukuyinanzelela ukuthi inkulumo ezinjalo zabo zingaphunthi zihlabanise abantu kumbe abantu balwe ngendlela ukuthi abantu sebesuke bathethisana lenkokheli ezithi kunjalo nje lathi kwesikhathi sikhuthaza ukuthi lathi siwomkhokheli wethu asifuni ukuzwa abantu bemhlukuluza ubaba uyisi sabe sifuna ukuthi ahlonishwe njengoba engumkhokheli welizwe ngaleyo ndlela lathi sabe sikhangelela ukuthi ezinye inkulumo ezingabe ziletha ingxabano phakathi kwabantu bezimbabwe sabe singakukhangelelanga ukuthi zivele emlonyeni wezombangazwe kwaba elizweni.
Ye, kukhona njalo akhulume ngakho okwezijezo zenodo uthi kwenziwa phela umuyi uthwangelayo ukuthi kubuye lezijezo zenodo kwelezimbabwe linavele likubona njani njengebandla kodwa?
Ya, kodwa uma sizigayela phela laphana kukhona ukuthi kulezinye izinto ongazinazelela ukuthi ngesikhathi sithatha umhlabathi laphana kukhona abantu abazihambisana labelunga ngisho besithi ukuthi no umhlabathi lowo ukuthi lize liwuthathe linayenzani lokhu nalokuyana ngibona ungani asiyo nto esingayibalekela ukuthi kukhona ubufakazi obukhona obugcweleyo ukuthi waye babekutsho bona ngembono yabo kodwa lapha sisitsho thina ukuthi bona izithezo zenotho lezi zingabe zabuya ngemva kokubana zicelwa phela ukuthi azibe khona zicelwa libandla elithize kodwa asingeke sithi umuntu othe usuke wathi kodwa singathi ibandla ibela lizenza
lo ngumnumzana Maleki Nkomo okubandla leZANU PF. Nanku njalo umbono kamnumzana Sikhumbuzo Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa
ukuthi iphobe into zakithi ngale ulaka abantu basebenzisa ulaka kunokuthi basebenzise imizwa ezoyenza ukuthi izwe lakhe liye phambili ngoba ungananzela inkokheli efana noTsvangirai inkokheli yayisenze ukuthi abantu bathi to unite kancane ngoba khonaphana nge-GNU behlangane nomgabe bahlanganiswa ngamazwe amakhulu especially esadat sabona into yokuba notshintshonyana ezweni lakithi abantu babe sebeluze i-hope completely but ukuhlangana kukaTsvangirai nebandla laleli vele libusizana PF kwenza ukuthi kube nomehlukonyana namatitsha esengena nayo kuma-supermarket aphume namabhasketeni ukudla nyana okuthile so umuntu mase sithi yena ibuya ne-personal opinion yakhe njalo iwisela onke amadenza nalawo emuva
siyabona njalo uthi uTsvangirai nguye owaletha izijezo zenotho kambe ungathi nakhonokho
umthondi yona lo inkulumo yakhe yona ngokwayo ma ukhangele i-sanction ngisingayo ngoba i-sanction ma ichaya wonke umuntu ayichaya ukuthi kunomuntu mhlawumbe okhokhela uTsvangirai noma umgabe konke kuyafanana sihlupheka sonke nje abantu ezimbabwe sihlupha yiyo le nto ethiwa i-sanction so amazwi kamthondi lawa amazwi angaqondanga umuntu ongahlakaniphanga.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi yingcwethi kwezombusazwe ezimele yodwa sixoxe laye esebhilitane kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana Energy Muthodi. Ibandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi kumele kumiswe abantu bonke abadabuka kwele China ukuthi bengabuyi kwele Zimbabwe ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 endaweni ye-Wuhan. Ibandla leli lithi kumele njalo abadabuka kwele Zimbabwe bangahambi kwele China ukwenzela ukuthi kungamemetheki umkhuhlane lo. Ibandla leli lithi likhathazwa ngumbiko kahulumende othi abantu bavela kwele China bayavunyelwa ukungena elizweni babe sebezihlalela ezindlini zabo santando lokho kubizwa ngesilungu ngokuthi yi-self quarantine ukwenzela ukuthi bengamemethekisi umkhuhlane lo bewuthwele emzimbeni kodwa ungakabahlaseli. Ibandla leli lethule lokhu kulandela umbiko othi kulezi zalwane zakwele China ezilomkhuhlane lo ezikwele Zimbabwe. Uhulumende ulandule umbiko lo esithi akula muntu ole coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe. Abantu abanengi sebetshona bedinga impuphu nsuku zonke kobulawayo. Ngesikhathi uZulu ibhekanele lendlala embi ebangelwa yikuswelakala kwezulu okwenze ukuthi kutshe izilimo endaweni ezijeneyo eZimbabwe lonyaka. Njalo lokungavuni kahle amabele eminyakeni edluleyo. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Akumangalisi ukubona abantu befole ngobunengi babo bedinga impupho elentengo ephansi esekelwa nguhulumende. Impupho le ibiza amadola angamachumi ayisikhombisa lanhlano, i-$75, elesisindo samakilogram alichumi. Lokhu ngokunye okuveza ukuba abantu bayalamba ukumangalisayo elizweni. Abanye kabafoleli impupho le ngoba kabala mali yokuyithenga. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Thomas Ndlovu ngomunye wabakhala ngendlala.
Akulanto ebuhlungu njengendlala. Indlala yakhona futhi idalwa limali yakhona kayisathengi. Akulanto ebuhlungu njengokuswela into engena esini ukuthi udle. So sesiphila nzima ngoba imali yakhona kayisathengi. Two, le mpupha ayikho. So indlala isithwalise nzima. Siyalamba, siyaswela lokuthi senzeni ukuthi siphume phakathi kobunzima lobo bendlala. Kunje abantwana bahambe bengatholanga lutho esikolo ngendlala lesilayo. Izinto zakhona zisathengeki ngalobo bunzima esihlangana labo bendlala. Ngoba siyalamba, imizwa ngaziyibona igcwele izindlu zingaka, abantu bayalamba, abantu bayahawula.
Unkosikazi Siphiwe Ncube uthi abantu bazavuka eseganga nxa kungaqhubeka kunje eZimbabwe.
Ukuswelakala kokudla yikho okuzasidalela ukuthi kube lobusela elizweni lethu, njalo lobugebengu ongakucabanga loba yibuphi, ngoba abantu bazakwenza noma yini ngendlala ekhona elizweni. Uhulumende ngabe uyazama ngendlela zonke ukuthi azame ukulungisisa kusasemasinyane kungonakali kakhulu. Ngoba kunje lathi siyesaba ukuthi indlala lamasela esebezama labo ukuthi bathole okokudla.
Umnumzana Mbonisi Nyathi usekela imbono kaNkosikazi Ncube esithi indlala le idalwe yikutsha kwezilimo lonyaka emaphandleni lokungavuni kahle amabele eminyakeni embalwa edluleyo.
Izilimo zitshile emasimini ethu emadolobheni kanye lasemaphandleni. Lokhu kusho ukuthi sesikhangelane le ndlala inkalakatha ngemva kokufelwa la izifuyo ebezingasisebenzisa ukuthenga ukudla. Esesiwubongela nje lezulu leli lisanda kuna, mhlawumbe lizavuselela amadlelo loba nje libuye indlala isimemetheke yagcwala isizwe sonke jikelele. And akulani singalwenza.
Esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uNkosikazi Elizabeth Ndlovu uthi ezinye imuli ziphanda ukudla nsuku zonke.
Indaba yempupu ibuhlungu kunye okumangalisayo. Impupu kasiyitholi, singaze size ukuthi kule mpupu asiyitholi, ithola ngokwazana. Abantu abadala labantu abaswelayo sizabulawa yindlala mpela ngenxa yokuthi impupu ithengwa ngokuthi uyizwu. Angazi ukuthi umhlaba ungasisiza kanjani ukuze sithole leyo mpupu, ngoba kunje ezinye izimuli sihamba 4 days, 5 days without isitshwala sona leso. Isitshwala bakithi siyinsika. Uhlupho singaze sithole kumbe ngamadonors, ama-politician bayathatha beqale befida abantu babo. Sithwele nzima bakithi.
Omunye ohlala kobulawayo uNkosozana Paulina Moyo uthi impupu iya ibe khona kodwa intengo yakhona iyehlukaniswa ngokuthi uphethe mhlobo bani wemali.
Impupho isezingelwa, iyazingelwa impupho lapho ithe yabakhona ngekheshi iyathengiwa, kodwa ikheshi ayikho. Impupho izingelwa kokuthi oyibonileyo uma ibonile engakatshela bayoqalathekisa ngoba itholakala impupho yahlobo, kodwa uma ulekheshi singabuya ema-shops.
Inhlanganiso enika abalambayo ukudla e-World Food Program ithi abantu abalambayo emadolobheni lemaphandleni bafika phose izigidi eziyisichiyagalombili, i-8 million. Phakathi kwabantu laba, abedlula kancane izigidi ezimbili, i-2.2 million, bahlala emadolobheni. Inhlanganiso le idinga imali yokuthengela abantu laba ukudla. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-13860 la ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930-13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Sike singene okwamanje kwezamasiko.
Sinana masiko
wesenzi wemandla
yena baba mkhulu
namasiko
babelo bola
usenzi
uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu sikuzonke lamhla sikhuluma lo sakhelani Ncube odabuka ePlumtree sikhuluma ngalokho akwenzayo empilweni Mancube kunjani
ngiyaphila linjani baba
siyaphila kakhulu akusitshela udabuka ngapi
udabuka ePlumtree eChangu
Ye, okwamanje wenzani mama?
Manje ngiyadayisa, ngidayisa ingcebethu izinto zesintu, ngidayise amateki, ngidayise into zombeda, ama-jefet kaf.
Ye, singathi khonoku-ke esingakhuluma ngakho namhlanje yilokho kwesintu okuthengisayo. Kuyini konke khonoku okuthengisayo?
Ingcebethu zesintu, namaqhaga lawa awokuvuthisela amasi, lama-washing basket athungwe ngesintu.
Ukuthola ngapho konke lokho mama?
Ngiyacrossa iborder ngithola eSwaziland.
Kuyabe kutholakala njani konoko?
Kulabo mama engihamba ngisiya spoka kibo abathokaze nezinto zesintu. Ngiyafona ngifaka ama-order ngibatshele ukuthi ngifuna izinto ezingaka bese ngibatshele ukuthi ngizobuya ngelanga eliso uma sengi-right ngila ma-customer angaka ngifuna izinto ezingaka.
Akusitshela ukuthi okwenza wena ube lo mcabango wona lowo ukuthengisa izinto zesintu kwavela ngapha?
Okungenza ngibe lo mcabango nalowo ukuthengisa izinto zesintu yikuthi ngizalwa esintwini kakhulu ngikhuliswe isintu. So izinto zesintu ngiyazithanda kakhulu.
Akutsho-ke ukuthi abantu bakuthenga kanganani konke lokho kwesintu?
Umnyaka lo oqalileyo kade ngisaselama-customer amalushana ngoba umnyaka uqala so bengingakaqali ukuthi ngihambe ngestoka ngenxa yezinto zesikolo sabantu. So bayazithenga bayafuna ngokuningi lama customer akufunayo uthetshela omunye ufuna like ezingu-15 omunye ufuna ezingu-20
singathi kubiza malini ye xa sungakhuluma ngengcebethu ziyimalini
ziyahlukana ngama-sizes kulama sizes amancane ezako-150 zilandelana 250 kugcina 300 ingcebethu kungakafiki kuma-washing basket lawo esintu ama-washing basket ami esintu ngiwabiza 550 then bese kuthi amakhaga lawo ngiwabiza 550
singathi-ke nxa sikhangela konke khonokho ukuthengisa-ke izinto zesintu lezi okunjengamakhaga okwetha amasi kambe abantu basakwazi yini ukwetha amasi
khalofa anginalwazi emuntwini oyabe ethenga ukuthi yena uyabe kuthengela ukuthi ufuna ukuya kwenzani ngoba abanye bathi bafuna ukucecisa ngakho babethanda izinto zesintu
ungavalelisa uzulu utsho-ke ngokuthengisa kwakho okwesintwini lokho
ukuthengisa kwami khonokho izinto zesintu kungilethela inzuzo yokukwazi ukuwondla abantwana ngiyabona
hhayi-ke zulu kandaba siluphetha lapha-ke udaba lwethu lo sakhelene Ncube odabuka ePlumtree ungathinela kusasa mama
ngiyabona
Asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo.
Kangela ezinye
eziziyowagcina
amasiko
kangela
amanye
amasiko
Omanje-ke soke isikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Eyitayita ola, yebo, mthwakazi omuhle, yikudibana nokuhlelo lwabasakhulayo, ngingu-Mike Hobe. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili ngodaba ebesilalo kuhlelo lwabatsha ngeviki edlule lapho sixoxe nomnumzana Masimba Kutshera mayelana ngesimo somnotho. Ngilithembisile zilukandaba ukuthi kule viki siqhubekela phambili ngodaba lolu, kodwa namhla kuhlelo sikhangela njalo usuku lwe-Robert Gabriel Mugabe National Youth Day olujonge ukuthakazelela intsha. Akwele Zimbabwe. Namhla kuhlelo silo Decent Collins Bajila yena olwela amalungelo kaZulu elizweni. Bajila, ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
Ngiyabonga Michael, thank you.
Nantu udaba esilalo kuhlelo asiqale ngokuxoxa ngosuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day olusayo mhla ka-21 February. Yini umbono wakho ngosuku lolu
mina ngokunanzelela kwami inhlupho ezihlangana nabantu abatsha i-Afrika yonke ejikelele ziyahambelana. Yikho ke kungabe kuyinto enhle ukuthi ngabe sihlanganisa i-Africa Youth Day kawani, hhayi ukuthi kule Youth Day yaseZimbabwe kangabe kule Youth Day yamanye ama-Africans kwezinye izindawo. So bengibona ngathi yena le i-holiday yamhlaka 21 February Robert Mugabe National Youth Day hhayi vele kasiyidini.
Siyezwa ingcwethi ezijeneyo sithi umumo okhona elizweni usiyenza ukuthi kube nzima ukuba ngumuntu ongisakhulayo kwele Zimbabwe. Ukubona njani lokho?
Isimo selizwe laseZimbabwe siqhubeka sisiba sibi sesiya phambili ukuthi abantu bethole imisebenzi sekunzima. Nalabo abafisa ukuthi be ezikolo kukhanye kunzima ukuthola imali yangcono ukuthi kubhadale. Kugcina kudala ukuthi abantu beqhubeke abantu abatsha ikakhulu bezinikele kuzidakamizwa bezinikele ethiwa leni naseudenywayo lentela ezidenywayo ngoba akusela nto ebanika ithemba lokuthi imisasa lingaba ngcono.
Sikhangela indubeko ezikhona elizweni kukhona na okungenziwa labontanga ukuthuthukisa?
Mina engibonayo ukuthi ontanga wakathesa abantu abakhangele kulokho ukuthiwa indlela zokukhulumisana ezakulezi nsuku okuthiwa i-IT i-ICT ukuthi abantu abatsha bakhangele ukuthi imisebenzi ingatholakala njani ukuthi benze izinto ezitholakala online ekulenjini. Okunye njalo futhi ukuthi abantu abatsha mabangadeli ukusukuma bazilwele bayenelise ukuthi nxa kulento eyenziwa nguhulumente nto eyenziwa ngucouncilor kumbe eyenziwa ngu-member of parliament kumbe eyenziwa ngu-DA abayibonayo ukuthi ayilunganga iye edala ukuthi kungabi lamathuba emphakathini basukume abantu abatsha bagoqane bazilwele ngoba vele into yakhona leyi esesikiyo izalungiswa ngokulwa kuphela.
Ngaphandle kokungenziwa ngabatsha elizweni ukuzithuthukisa uhulumende yena kumele ayenzeni ukuthuthukisa isa abatsha kwele Zimbabwe?
Imali okumele ukuthi ngayo idalela amathuba abantu abatsha iyaphela ngolokho ukuthiwa yi-corruption. Uhulumende kumele ukuthi aqinise amazinyo ekuleleni i-corruption. Engikunanzelelayo yikuthi ukuhlala kukhula ama-press statement abe ephumile ukuthi awuhulumende uthe lokhu kwakufuni lokhu sekufuna akusizi lutho. Uhulumende akubonakale ngendlela ezimgceke abantu bebotshwa begwetshwa besiyahlala emajele njalo bephathelwa impahla zabo izindlu zabo zithengiswa amabhizinisi abethengiswa leyo mali ihamba isiyadala iguquko empilweni zabantu abatsha.
Hhayi sikuzwile Bajila, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo.
Ngiyabonga.
Thakazo muhle silugciba lapho uhlelo lwabatsha kodwa lingesabi ngoba sichubekela phambili ngodaba lolu kuhlelo The Connection ngolwesibili. Ngifisa ukuzwa kini izulukandaba ukuthi libona njani usuku lolu lwe Robert Gabriel Mugabe National Youth Day. Sikhangela indubeko ezihlangana ngabatsha elizweni kukhona na osekutshintshile ngaphansi kombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa. Abontanga, ngifisa ukuzwa kini njalo ukuthi amathuba okuzithuthukisa ke liyawathola na. Sohlangana kuhlelo The Connection ngolwesibili kukhasi lethu eleFacebook eleVOA Ndebele. Uhlelo luqala ngo-8 p.m. bese lugciba ngo-9 p.m. Kwane loko namhla olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Mthakazo muhle. Bye-bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Ake sizwe ukuthi uNtukabeni Nkomo usiphatheleni namhla kwezokholo lwesiKristu.
Niyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thande Kozintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Namhlanje ke ilizwi lethu siyalithola encwadini yamaHubo 147. Sibale nje amavesi ambalwa khonapho sisukela ku-3. Ofuneka khona kanje: uyaphilisa abenhliziyo echobozekileyo, izilonda zabo uyazibopha, uyabala inani lezinkanyezi azibize zonke ngamagama. Inkosi yethu inkulu makhulu amandla ayo, uqonda kwakhe akunakulinganiswa. Verse 6, uJehova uyaphakamisa abathobekileyo, ababi uyabawisa phansi emhlabathini. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi lamhlanje ngithanda ukubana sibe ndawonye lalabo abangene ebunzimeni obuthiyatshiyeneyo. Xa kunje nje siyakhumbula izihlobo zethu ebhinga ezahlaselwa lizwe lesikhukhula walahleka impahla yonke abanye basala nje bengelalutho bakhwela phezu kwezihlahla abanye akwaziwa lokuthi kambe ngabe bonke emndenini baphenduka bengabaphilayo ngenxa yokuthi ubunzima bukhona abantu baswela injabulo lalabo abangatholwanga izikhukhula sengisho ilizwe lonke abalozwelo bayabakhumbula laba bantu sibukhumbule njalo izihlobo zethu ezingene ezingozini ezingapheliyo phakathi komgwaqo insuku ezedluleyo sizwile kubana abaningi abantu abalimeleyo labashonileyo engozini zomgwaqo inhliziyo zabo zichobozekile kilabo abasele benanza labo akade benanza laba sebehambile sizwile njalo siyakwazi kubana zikhona izihlobo zethu esezingenwe izigebenga emizini yabo bephuca yonke into abalayo baningi abahluleke ukuhambisa abantwana ezikolweni ngobana imali kazikho ngenxa yokuthi le misebenzi okumele kutholakale khona imali kayikho bonke abantu abanjalo inhliziyo zabo zichobozekile izilonda zabo ziyopha lesi sikhathi ngithanda ukubana mina lawe ngamunye ngamunye siyenze konke esingakwenelisa emandleni ethu ukuncedisana lezihlobo zethu lezi njengoba ngichilwe ingozi zomgwaqo indaba zezikolweni indaba zezikhukhula zamanzi indaba zokuswela imisebenzi indaba zokuvelelwa ngokuningi ezibhedlela akuselapheki ngcono abantu bamadokotela le mithi yakhona kakukho konke lokhu kuyaephula inhliziyo lemiphefumulo yethu izilonda zethu zangaphakathi zophe sidinga ukusizwa uNkulunkulu olamandla wonke okwazi ukubala izinkanyezi azibize ngamagama ngayinye ngayinye sidinga ubana uNkulunkulu wethu olamandla amakhulu abe lathi sidinga uNkulunkulu uJehova oyaphakamisa abathobekileyo kuthi ababi abawisele phansi emhlabathini uNkulunkulu asize lina lonke elingenwe ebunzimeni obenu manqamu mathupha uNkulunkulu kasibophe amanxeba lesi sikhathi uNkulunkulu aphilise inhliziyo zethu ezichobozekileyo impilo yethu sesandleni sakhe kuze kuthi lalabo abajabula ngokudubeka kwethu yilaba okuthiwa abantu ababi uNkulunkulu abawisele phansi bathi bewela phansi thina siphakama siya phambili ngoba sihamba lo nkulunkulu olamandla wonke ungasoze sivumele ukubana sihlale singabadangileyo uNkulunkulu asilondoloze asigcina asinika amandla okomuntu kuyedlula ukaNkulunkulu akwedluli
akuyiphethe mfundisi
asikhulekeni babathixo engcele sondela kuhandesi sikhathi abantu bakho abatshiyetshiyeneyo kwelakithi lakwamanye amazwe omhlaba wonke ubasondelele ubasize ukuthi linxa bengene ebunzimeni bakwazi ubana uNkulunkulu umnini amandla wonke le mikhuhlane engelaphekiyo lezimo esibona ngathi ziyasehlula sinqobele wena uhlale lathi ngojesu kristu yakhuleka amen
lolobe kuluhlelo vuselela umoya silomfundisi thande kuzintimkandla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu ke untungamile inkomo ingoma le umlindo di vocalist umzana energy mtoti obona ngokwethulwa kwembiko kuhulumende uthi umuyi uMorgan Tsvangirai wayengumthengisi ibandla le MTC lithi umnumzana mtoti uyahumana bayalamba okumangalisayo abantu abaningi kobulawayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu lamhlanje. Olivalelisayo ngukhiphi sithube ngisithi asithubaneni ngopa 6 ekuseni.